endabeni zethu lamhlanje.
Inkulumo zikamongameli Mgabe elezi kade zikhangeliswe kusiphicamfundo Jonathan Moyo. Ngingathi zibe zikhangelele ukuthi zizabuya kodwa bezingakhangelelekanga ukuthi zibuye ngendlela ezibuye ngazo ezigoqela inhlamba.
Ukufuthelana kufika kuzinga eliphezulu phakathi kwamaxuku alwela intambo zombuso kuzanu PF kulandela ukuthukwa kukamphathi intambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo ngumongameli Robert Mugabe ngempela viki.
Abasakhulayo webandla leMDCT abebesetheswa icala lokuchaya wayengumgcini ingcebo webandla umnumzana Elton Mangoma batholakalami ngalacala.
Abalimi abaningi eZimbabwe babaza ukuthi babe lesivuno esihle okumangalisayo lonyaka esilakho ubenza bathole ukudla kuze kuyefika umnyaka ka-2016.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Ukufuthelana sokufike kuzinga eliphezulu phakathi kwamaxuku alwela intambo zombuso kubandla lezanu PF kulandela ukuthukwa kukamphathi intambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo ngumongameli Robert Mugabe ngempela viki langolwesihlanu. Ekhuluma emfeni kamnumzana Nathan Shamiri langolwesihlanu Mugabe usole umoyo esithi ubangela ukungezwani kubandla lezanu PF waphinda wamthuka esithi ungusathane uqobo lwakhe. Ngomgqibelo ekhuluma emathuneni eHeroes Acre Mugabe uchaze umoyo njengempehlane emele ixotshwe kubandla lezanu PF ngoba idiliza ibandla ngaphakathi kwalo. Umoyo ubikwa ekuxuku elikhokhelwa umnumzana Emerson Mnangagwa lona elilwisana lelikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru umsekeli kamongameli welizwe. Umnumzana Didmas Mdasa yena okucele elikhokhelwa umjuru uchaze umoyo umnumzana Mnangagwa labanye abakuleli cele njengempehlane ezimele zibulawe ngokuthelwa umuthi othiwa igamatoxi. Imbiko esiyamukela ngalintambama ithi umoyo obehlangana lomgabe phezu kodaba lolu. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo ukuthi uthini ngamazwi kamgabe ukuthi umoyo ungusathane njalo uyimpehlane.
Inkulumo zikamongameli Mugabe elezi kade zikhangeliswe kusiphicamfundo Jonathan Moyo. Ngingathi zibe zikhangelele ukuthi zizabuya kodwa bezingakhangelelekanga ukuthi zibuye ngendlela ezibuye ngazo ezigoqela inhlamba. Sizakhumbula ukuthi esikhathini esidlulileyo inyanga ezidlulileyo amaphephandaba nalawa kakhulu asapoti zanu PF Herald labo Chronic yibo kade behamba phambili betshengisa ukuthi kulobuqilo busela obuningi lapha kuma managers eziholisa imali eningi lama irregular tenders okuthengwa impahla ku-inflate ama-price. Ngibona sengathi indlela akutshengise ngayo kuyangise kakhulu ibandla lezanu PF elithi lona i-economy bulawa ngama-sanctions. Kanti sokubonakele ukuthi umkhonomi ubulawa i-corruption.
Ngokwenzakeleyo lokhu Nkomo, singabona yini umoyo exotshwa kuhulumende ngumgabe kanye lakuzanu PF?
Phela kufanele sikhumbule ukuthi ukuba nguminista, umuntu uba nguminista ngentando ka-president. Ngokomthetho u-president uyazikhethela ukuthi ngubani okufanele ube nguminista. Ngamanye amagama oluba ukuthi umoyo umcaphule kakhulu umgabe oluba vele usewaxotshwa. Ngibona sengathi leyana bekuyindlela yokusenda imeseji yokutshela abantu ukuthi nxa bengaziphatha njengomoyo bazaxotshwa ebandleni.
Umtasa uthi umoyo labanye abakuxoko likamnangagwa yizibungu ezimele zithelwe igamathokisi. Uthini ngenkulumo enje?
Inkulumo enje zithanda ukuthi zehlukanise isizwe. Umoyo kuthiwa imisebenzi yakhe yehlukanisa izanu PF, kodwa inkulumo zikamtasa ziyahlukanisa abantu. Sizakhumbula ukuthi amazwi acishe efana nalala asetshenziswe kakhulu ngesikhathi sabogugura hundi.
Lo ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi yecubungula izombusazwe.